Siyabonga Chris Lojonga, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Iziphatho zesisebenzi lesi ngibona ngani kubalulekile ukubana loba nje ilizwe lisithi sikhululekile ngathi kwezombusazo, kodwa ngezinye indlela ngibona ngani kutshengisela ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ngaphansi kwenkampani ye-Green Fever.
Izisebenzi zenkampani yeChisumbanje Ethanol Project ezaxotshwa ngaphandle komthetho zethesa umqatshi umlando wokwephula imithetho evikela izisebenzi.
Amazwi kankosikazi Grace Mugabe awokuthi umtshitshi sikahulumente umnumzana Johannes Thomana kumele axotshwe kulandela imbono yakhe yokuthi amantombazana asakhulayo alelungelo lokuya emacansini sedale inkulumo.
Abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi impiko yekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo ethi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kusabalele ngelizwe iveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF kawananzi amalungelo oluntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zenkampani yeChisumbanje Ethanol Project and Green Fuel Private Limited kamnumzana Bill Rottenberg ezaxotshwa okungekho emthethweni zethesa umqatshi umlando wokwephula imithetho evikela izisebenzi ukwephula ilungelo lazo lokuphatha izisebenzi ezinsundu njengezigqili. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe izisebenzi ezingamashumi amabili lanhlanu lezi ezisanda kuxotshwa umsebenzi kungelanhlawulo okwenyanga ezedlula eziyisithupha. Bezilandisa phezu kokuhlukuluzwa kwezisebenzi zonsundu okwedluliswe amalawulo kule nkampani elima imfe elungiswa ngayo amafutha ezimota ohlobo lwe-ethanol. Iningi labaze emhlanganweni lo lentathela izindaba owenzelwe e-Media Center eHarare lamhla ekuseni oqoqwe inhlanganiso ye-Platform for Youth Development Trust imanyene leye Media Center njalo bekungabachayeli abaxotshwe umsebenzi kule nkampani kaBill Rottenberg. Bezilandisa izehlakalo ezilusizi phezu kwesiphatho esiphiwa abensundu kule nkampani okwahluke kuleso esiphiwa ezimhlophe zingalitholi iholo kwesikhathi eside, zisetshenziswa njengenyamazana njalo zingavunyelwa ukubumba inhlanganiso yezisebenzi. Omunye wasebeke baphatheka emisebenzini yokuphathisana loZulu engomunye wabakhankasela kulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhe zikhona izehlakalo zokuphathwa kwabensundu njengezigqili elizweni eselile minyaka engamashumi amathathu lanhlanu lathola uzibuse.
Iziphatho zesisebenzi lesi ngibona ngani kubalulekile ukubana loba nje ilizwe lisithi sikhululekile ngathi kwezombusazo, kodwa ngezinye indlela ngibona ngani kutshengisela ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ngaphansi kwenkampani ye-Green Fuel. Inkampani ye-Green Fuel ngathi balokuhlukuluza abakwenza abantu abansundu, and ngendlela engibone ngayo ngibona ngani ngesingakuthi ngesilungu is-modern day slavery, ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ekusebenzeni besetshenziswa bengeli abakuthola.
Ndlovuthi inkinga yokuba kuyabe kukhona okuthenjwe yilaba belungu okubenza benze santando ngoba besazi ukuba banobudlelwano lenkokheli ezisezikhundleni eziphezulu athi kungaba yizo ezibavikelayo kungela nyathelo lithathwayo lapho izisebenzi zikhala ngesiphatho osekuyinto esisile sikhathi eside isenzakala.
Okutsho ukuthi ukukhululeka esikukhuluma malanga onke asokukhululeka kweqiniso, kodwa yikukhululeka at someone else's convenience. Nxa abelungu bebuya bengaphansi komunye umuntu kutsho ukuthi akungabi le total freedom, loba ngathi ukukhululeka okubalulekileyo ebantwini abensundu. Okutsho ukuthi lokho kule that gap as okusafuze ifile for abantu abensundu ukwenzela ukuthi bathole uzibuse ngokwanele sikakhulu nxasigela kwezomnotho abensundu abakabi lamandla kusho ukuthi uhulumende kulento eziningi okufuza azenze ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke batholeke i-freedom esingathi economic freedom.
Abenhlanganiso esebenzelana lozulu wechipinge ye-Platform for Youth Development Trust batshela intatheli zindaba ukuba selusiwe emthethwandaba lolu daba lwabatshayeli laba njalo inani lesabaxotshwayo bengahlawulwa selifika kumakhulu ayisikhombisa. Bathi kunje izisebenzi zixotshwa mahlayana sikhathi sonke bese kungeniswa ezinye abenkampani le beqhubeka ngomkhuba munye wokungazihlawuli. Baveza ukuba akukho ozihluphayo ukuchasisa ngokugcweleyo phezu kokwenzakalayo kungaba ngokuphathelene le ndaba zenhlawulo loba isiphatho esingesihle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amazwi kaNkosikazi Grace Mgabe awukuthi umtshutshisi kahulumende uMnumzana Johannes Thomana kumele axotshwe umsebenzi kulandela imbono yakhe yokuthi amantombazana asakhulayo alelungelo lokuya emacansini asedale inkulumo. Ngomnyaka odluleyo uNkosikazi Mgabe wathi uNkosikazi Joyce Mujuru owayengumsekeli kaMongameli Mgabe kumele axotshwe umsebenzi lakanye lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF lakanye lokhu kwenziwa. Umbuzo osukhona kwabanye ngothi uMnumzana Thomana uzaxotshwa umsebenzi na. Abanye ngabavumelana le mbono kaNkosikazi Mgabe besithi yebo uThomana kumele axotshwe. Incwadi yecubungula izombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga uthi utshele uChris Gando weStudio 7 ukuthi uNkosikazi Mgabe usenguye olamandla. Uthi njalo lokho kungavela sobala engaxotshwa umsebenzi uThomana.
Kusitshengisa ukuthi uGrace Mgabe usezihambe ngasesidukwini e-State House ngoba lapho akhulume khona into ezinjengazonezi simthola lo akhulume ngaye ngalolo hlobo exotshwa kwaxayisa ngomjuru uJoyce Mjuru. Now sesimbone ekhuluma ngabo bonke akhuluma ngabo baxotshwe labo Mike Madiro bonke labantu. Kusitshengisa ukuthi futhi uThomana kayizwisisanga indaba yakhe appointment yakhe usuke wacabanga ukuthi since yena engene laphana appointwe ngesilungu esingathi phecelezi the political appointment walibala ukuthi yena ka-appointwanga njenge-politician yena ufakwe laphana njengomuntu okufanele abonise ngokomthetho. Nxa kuthe kwaba lukhophe lapho abalukhophe khona ama-politicians bekukuhle ukuthi awayekele ama-politicians akwenzayo ngoba kusasa ungabhiheva njengepolitician baza kutreata njengepolitician ma uphatha njengepolitician ukhithwa njengepolitician futhi endaweni ezinjengazolezo yikho esikubona sokusiya kuThomana.
Abaphikisayo bamabandla aphikisayo balakho na ukuthi labo bafake izwi labo ngokukhathazeka ukuthi umbuso ususiya nganxele?
Akudala bakwehluleka lokho singakukhohlwa phela ukuthi kwabaphikisayo okuqala vele umntu bengamfuni kwakunguThomana ngithi. So kwabaphikisayo nxa lamhla bengabona uThomana esexotshwa kuyabe kuyilokhano sokuukuthi ngokuqondileyo bangahlekelela eceleni bathi ya seziye ngasifudlane. Nxa kunganjalo bangazizwa bona sebesithi hhayi uThomana uxotshelweni bona bayekuthi kuyikuthi siyakhumbula ukuthi iminyaka edlulileyo kade becomplaina ngoThomana logono hhayi kuthi ukuthi baye besithengisela phela ukuthi ba-confused. Lanxa sikudinga ukuthi abaphikisayo babe layo lalo ilizwi la mazwi abangafakwa ukuthi ilizwe libuswe kanjani iqiniso elikhona siyakwazi ukuthi abakwehluleka lokho. Asiboni vele bengakukwanisa ukuthi bakuqhubeke bakwenze lokho. IZANU vele siyabatshengisela kudala ukuthi yona yiyo ebusayo ngoba uThomana khonaphana ntu wasitshela ukuthi vele wena ungeZANU waqala wasideclare ukuthi ungeZANU. So abaphikisa hamboni belolutho abangalwenza oluyangaphi.
UMnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilithane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo
www.voaindebele.com.
Abanye abesifazana babikwa bengaqhakathekisi ukuthi behlale belamaphepha abanika amalungelo achiyeneyo emthethweni bengehlukana kumbe bebhujelwa ngomkabo agoqela awelifa awezindlu awencwadi zabantwana zokuzalwa lamanye amaningi-ningi. Asizweni imbono kakansela Lilian Mlilo wenjube lobhengula kobulawayo ngalolu daba.
Uthole ukuthi umama akashadanga. Uhlezi lo baba ingunuka kade elomunye umfazi wathatha laye. Kumbe uhlezi lo baba akazange achade ubaba akasekho. Nginazela ukuthi isikhathi esinomama babuya kimisebenzi. Ezekhala sesithi khona sekuthiwa isengithathele i-death certificate. Omama amalungelo abo isikhathi esiningi abakawazisisi. Ukuthi kufuze njengomama athi nqayele elomkakhe bahlale njani. Omama bakazisisi banida sibili ukuthi bafundise. Ngone ngani mina ngizazama sikele wadini yami lapho ukuthi ngithathe isikhathi sami ngike ngizomama sesishone sigqisisana sihlezi ngikhaya sigqisisana ngakho khona lokhu ngoba ngibona bahlangana lezi nhlupho eziningi kakhulu. Kulo munye umama ngikhuluma kanje wabuya e-ofisini yami bafike wathi mama council ekhala izinyembe zisilisa. Mama council kathesi ngishiwe ngumkami nge-2 weeks back khonapha nje e-town ethwele nje amaphephaphepha akhaye wathwele esithi ufuna ukumncedisa i-death certificate yomkakhe isigcinwa ngusisi womkakhe. Mina ngathi ngandlela ba wasesithi khona hhayi usisi mina yini engenza ukuyicela kumbe ngase ngifunakala kwezinda ukuthi ngiyelungisa amaphepha omkami sengenza ukucela i-death certificate ukuthi ngicele ukuthi ngihambe na. Mina ngase ngisithi indaba mama wathi lami nyama ngalo ukuthi kathi kuyenzakalani. Mina ngase ngisithi hhayi wena kusezigcinela i-death certificate yapha kanti umuntu lwana wayengumkapa wakhanye sithi hhayi vele sakuyenza ukuthi ngananzelela sinithi omama bafuna ukufuna lokuthi nje omama batshele ukuthi ababe le mitshado. Nakhona lokho kwezindlu kuqakathekile ukuthi umuntu ngayengumama lapho ibizo lakhe libe khona endlini ngibona kuqakathekile kakhulu.
Lo Councillor Lilian Mlilo wenjube lobhengula kobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Live talk lamhlanje asihluzeni bomama sikhangela ukuthi kuyini okumele owesifazana kunanzelele empilweni njalo akuqhakathekise ngokuphathelane lengwalo zempilo ezifana lama title deeds ama will lokunye.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Kulamalunga ebutho lomanyano we-United Nations ayisithupha afileyo kwalimala amahlanu ekulwisweni okwenziwe indawo ekade beyilondoloza enkangala yakwele mali. Embikweni wethule namhla i-United Nations ithe laba bantu babulewe ekuhlaselweni okwenziwe udwedwe lwezimota ebezithwele uncedo ngendla yedolobho le-Timbuktu.
Umchayeli wendizamchina i-TransAsia Airways echayeke yawa eTaiwan ngonhlolanja ubika wacitsha i-engine eyodwa eyayisebenza. Indizamchina le iqale ukuba lodubo lokungasebenzi kuhle kwama-engine wonke omabili isanda ukusukuma enkundleni ye-Taipei e-Songshan. Enye yahle yacitsha kwasala eyodwa eyacitshwa nguye umchayeli ezama kuyiqondisa. Yawela emfuleni yabulala abantu abedlula amachumi amane kwahlengwa abalichumi lanhlanu.
Umhlangano wabomama we-Women of Dominion International obuthanisa omama abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika ekhuthaza ukusebenzelana kwabo kungakhathalekile ukuthi ngabokholo lophi lwesiKristu uqalisa lamhlanje eCincinnati e-Ohio. Lo mhlangano ujonge ukuqinisana kunkolo yesiKristu lapho omama behlala elizweni elingasikhaya labo kanye lokucebisana ngokondla imoli phakathi kwamasiko ehlukeneyo. Lomhlangano uqalisa lamhlanje uphele ngesonto ekuseni njalo ukhangelelwe ukungenwa ngomama bedlula amakhulu amathathu abanye babo abavela eZimbabwe ukuzochumayela lokucebisana labo mama.
Izizalwane zeZimbabwe zithi kunzima ukukhulisa abantwana emazweni agoqela eleBrithani, eleMelika, eleAustralia, eleCanada lamanye ngenxa yokwehlukana kwamasiko. Ukuze sihlaze udaba lolu ake sizwe unkosazana Sakhile Dube ne ohlala eGaborone eBotswana lomnunzana Khumbulani Moyo oseJohannesburg kwele South Africa bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. UmaDube usungula lolu daba.
Umntwana ikakhulu lapha eBotswana masisi unaye uhlala la endlini akuizi ukuthi aphume endleleni ngoba uyabe ngasomntwana uyabe ejayele i-society yalapha njalo noma eyonile is very easy ukuthi uthathe uswazi umfake endleleni angayenzi into ezingaphumanga njengabanye ababo wabona lapha zinathabedima but oyabe uvele unaye endlini uyabe e-righting engaphumanga endleleni.
Ye sizwe ngawo khonapho baba Moyo kuhamba njani khonapho-ke eGoli?
Hayi ngapha eGoli kunzima kakhulu uma ukuthi ukukhulisa umntwana ongaphandle ngoba njengoba sesikwazi noDube esalisukela ekhaya liyabe linjani kodwa ngapha imithetho yakhona ayivumi ukuthi idisipline abantwana ngokubagada and also indawo ekuhlala kuzo azikho like ukuthi zijwayeleke or zi-friendly ngesilungu for abantwana ukuthi bakhulele kulezi indawo and isikhathi esiningi thina njengabazali sisiqeda kakhulu emsebenzini so asibone ukuthi bakhula kanjani.
Khonokho-ke kukhanya kuyahlupha Madube ukuthi labe lisemsebenzini abantwana bezikhulela bebodwa akusitshela ukuthi kume njani.
Lokho lakho nami ngaphosa ngivumelane lakho ngoba sokusika ngokuthi uvele wasigoqa yini Dube sisesemanzi ma kuyukuthi sigoqile simanzi angiboni mina ukuthi umntwana noma ngithe ngamthiya endlini ngahambe emsebenzini angasala ayelenye indlela angacabanga ukuthi aphume ngayo endleleni. Ye bakhona abanye abantwana ukuthi uyabu umbona ukuthi umntwana lo ngumntwana ngowekhaya ngowesintwini kodwa ubuntu bakhe uyazibuzabuza ukuthi aw uyabe ezalwa ngumaDube umzalwa ngubani asikho ukuthi ifamily yonke abantwana bayabe right kodwa mina sembabonile ngiseduzane nabo abangabekhaya hhayi lokhu ebesendleleni njalo lingapha umthetho wangapha ngaze ngimkazi ehambe epolisi esesiyafika ngale bayambuza ukuthi ukazelweni abaphonge uthathi isinqumo sokuthi uhlukumeza umntwana kungela reason yokuthi uyabe gazelweni njalo ukukatha umntwana kungendlela ezithiyeniyo uyakwanisa ukumkatha ukuthi ususile ingani ulwa lo muntu ongawumaDube umbuchaya uchaya ukuthi uchaya umntwana but I think nxa umkatha wokuthi uyamelula angiboni kulolu hlupho kulokho.
Ye pho manje-ke Moyo abantwana bakhuzwa njani?
Hey ngalezi sikhathi ithi akusafani nathi isikhathi sikhula njengoba umaDube ebeka ngoba ngapha eSouth Africa baba exposed to ama-rights amaningi kakhulu and nendlela thingesakhulisa ngayo la esiphuma khona emakhaya ethu ihlukile kakhulu especially ngapha eSouth Africa so ukuthi sibadisipline kuba nzima kakhulu.
Uyamuzwa-ke umaDube lapha kodwa-ke nxa sokubuya-ke okunye Moyo ukuthi umntwana bese sithi mina bazali bami mbona ngazane ngiyisitabani kumbe ngiyinto enjalo likubamba njani khonokho?
Lokho-ke yizinto esesithiya kakhulu njengabazali ngoba nti uyazi umntwana thina ngesikhathi sikhula vese like umaDube ebeka kwakunjalo kodwa ngendlela isimo sesingakhona sokusiba nzima so umntwana uma ebuya esithina siyelelo hlobo lomuntu njengala eSouth Africa umthetho uyamvumela lokho useyilelo hlobo wena njengomzali usikamela ukuthi umnikeze usupport or usekelo kulokho aseyikho khona but ngeke ukwazi ukuthi uma inqabele ngoba ungamenqabela lokho uyagcine sesiba maybe agcine ezibulala or agcine ezibophela or egcine baleka ekhaya sesiba ngolunye uhlupho lokuthi uyemdinga umfuni. So ngoba ngamalungelo lawa asekhona emhlabeni sikubonile kusenzakala khona ngapho ngase-America I think nase-France nase-Germany benikeza ukuthi sebengashadana abantu abanjalo. So kuba nzima ukuthi wena njengomzali singathi hayi thina sikwazi lokho kithi kuyazila lokho ukuthi wena usuyilokho. So yizi ama-talents esihlangana nawo njengabazali kulezi nsuku. So mina ngombono wami ngiyambona ukuthi yes uthi bangabi nawo lawo ma-Facebook basalele emuva ngoba izinto ebezenzayo ama-receipt abayenzayo esikolweni kulezi nsuku bayenza ngalelo hlobo. So ukuthi kulimithi okuvale kuba nzima futhi. So ngibona ukuthi thina njengabazali like especially thina esingaphandle kwelizwe especially laba nabangahlala emadorobheni abahlala emadorobheni siba nalolo hlupho lokuthi indaba le yama-internet nanani yiyo esisenza kakhulu ukuthi abantwana babe-expose kudlula thina ngesikhathi sisakhula.
Amadube likubamba njani khonokho?
Hayi le engotshani lezisabana lani mina yami not in my house not in my family not anywhere near lapho engikhona ngoba manxa ngikhulile ngibona ukuthi ngithethe nguyise sisenzini silabantwana sisho yena kathi yena le uyabeuye nje luyabeyithethenga. Hayi angivumelani layo noma engabe ibone kwenye indawo angeke ngavumelana layo ngoba angiboni vele angayenzi ukuthi into engekho vele is-ungodly uyaukuthi uyenza ukuthi phela kusho ukuthi nizafakungela abazukulu.
Lapha sizwe unkosazana Sakhile Dube ne ohlala eCabron eBotswana lo mnumzana Khumbulani Moyo oseJohannesburg eSouth Africa bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi imbiko yekomishini ekhangelane lamalungelo oluntu ethi ukwephulwa kwamalungelo kusabalele ngelizwe iveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Ikomishini le itshele idale lephalamende izolo ukuthi ukunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara yinto esolisayo kakhulu njalo uhulumende kumele amdinge atholakale. Ithe njalo amalungelo ezibotshwa kananzwa ngitsho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Joshua Mhambi, lo mnumzana Morris Ngwenya ocubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF. Umhambi usungulela ingxoxo.
Ilungelo lokuqala umuntu analo ngelokuthola indawo yokulala lokuthola ukudla ekuseni emini lantambama khonokho yinto engenzakaliyo kuleli. Balutshwane kakhulu abantu baleli lizwe abadla ukudla kwekuseni badla kwemini lokudla kwantambama singakafiki-ke kwalaba ababotshiweyo. Sivele uzulu uyisigqila sikhuluma ngalesi sikhathi uhulumende esingaphansi kwakhe ugcila zabantu ukuthi bayehluleka ukuthola ukudla singakayikhathani. Sisuka lapho singangena-ke endabeni zalaba abagcilaziweyo kwezombusazwe abantu abanamalungelo ayacindezelwa kulokuhlinikezwa lokukhahlanezwa kwabantu abacabanga ngendlela ehlukeneyo kulo hulumende lowo. Lokho yinto evele isegcekeni njalo singakayichathana. Uzakhumbula ukuthi vele ilungelo lomuntu kuleli lizwe lahle lathathwa lacindezelwa ngombhuqazwe. Ngalokho-ke lokho okhulunywa yi-Human Rights Commission kuliqinisa ukuthi amalungelo oluntu lapha akukachazi akula hulumende ozimisele ukuwahlonisa.
Mnumzana Ngwenya, kuhlangothi lweZANU-PF livame ukusola kakhulu amazwi anje ikakhulu nxa evela kunhlanganiso ezifana labo Human Rights Watch, inhlanganiso ezivela emazweni angentshonalanga. Kodwa imbiko le okwamanje ivela kukomishini yeZimbabwe, ikomishini ekhangelane lamalungelo oluntu.
Yes, singakhangela indaba yamalungelo oluntu. Ukucasisa kwakhona ingcazelo yakhona ivele ichiyene iya ngokuthi ucasisa ukhangele ngaphi ukhangamane lokuphi ngenxa yokuthi amalungelo oluntu wona vele aya ngabantu. Singakhangela ukuthi amasiko abantu achiyachiyene kwesinye isikhathi omunye umuntu abe ekuthi lelungelo lakhe kuyabe kusephula amalungelo abanye abantu. Ngithe njengesibonelo nxa abesifazana bangathi bafuna ukugqoka sansando kumbe bafuna ukuhamba bengagqokanga, abesilisa bona bangasuka bethi lokhu yikwephula amalungelo abo. Ngakho-ke lokhu kuchiyachiyene kodwa singakhangela elizweni leZimbabwe singazake sithi ilizwe elilokwephulwa kwamalungelo abantu kakhulu ngenxa yokuthi ikakhulu lona ibandla elibusayo leZANU-PF lavele lalwela amalungelo abantu esephulwa uhulumende kaSmith. Yikho sibona ukuthi vele nangokwalo ligcile ekuthini kulondoloze amalungelo abantu sonke isikhathi. Abantu bazakhuluma ngendaba zezivotsha abantu abasejele. Vele abantu bonabo amalungelo abo singawakhangela kabana amalungelo agcweleyo ngenxa yokuthi izivotshwa lokho asingazake sijone sibhikisana kumbe sikhuluma ngakho. Lokho yinto eyaziwayo ukuthi khona vele ngokwabo ingcazelo yesibotshwa umuntu ovele ola malungelo angenelanga.
Ngwenya, abantu abafana lo Itai Dzamara ke uZulu nje jikelele.
Yes, lo ngumuntu isizalwane seZimbabwe njengazonke izizalwane zeZimbabwe, kodwa singakhangela indaba ekaItai le kungazani bakhona abantu abadla ngakho. Sokungani sokuhlatshelwa umuntu oyedwa kuphela, kodwa abantu asiba baselakalayo imihla yonke. Abanye bayezama ukuchapha umfulo olimpofu eSouth Africa, kodwa asikaze sinze uhlatshelwa njengawena lo okuthi sokukhanya ngani vele kulabantu abadla ngaye uyitayo nalo.
Mhambi, nansi indaba.
Ungwenya, angikwazi ukuthi uphila kuliphi ilizwe. Themba useZimbabwe, asikhulume ngenhlanganiso yakhe iZANU-PF. Umuntu ulelungelo lokucabanga, lokubuthana, lokutsho akucabangayo. Nangu uJoyce Mjuru usenkangala sikhuluma oyingxenye yeZANU. Nampa oMtasa basenkangala beyingxenye yeZANU ngokucabanga okwehlukeneyo kuleZANU. So ungakabali uZulu jikelele. Vele iZANU icindezela bayo abavunyelwe ukucabanga nokukhuluma abakucabangayo. Kuthiwa ngeZANU nxa uphakathi kwayo ufana lomuntu ogade impisi. Kumele uqhube uhamba le iye kudla phambili ngoba ungehla futhi iza kudla. Kuliqiniso lokho-ke elisobala. Nangu Amos Smith uthi esefile umuntu wenkosi esengcwatshiwe abuye athethiswe vele eseyisidumbu. Amalungelo oluntu agcinwa njani kuZANU evele izehlulekela?
Kuyiphethe ngamafitshane ngwenya.
Ilizwe leZimbabwe lihlonipha amalungelo abantu ngenxa yokuthi silembono etshiyeneyo. Sabumba isisekelo sombuso iminyaka emibili emithathu edlulileyo, i-constitution entsha elondoloza amalungelo omuntu wonke eZimbabwe. Ngakho-ke ulandelwa komthetho ukhangela isisekelo sombuso yikho okungasincedisa ukubana sibone ukuthi elizweni kuqakathekile ukuthi umuntu wonke aziqhenye ngokuthi amalungelo akhe alondoloziwe.
Umnumzana Morris Ngwenya ngomsekeli webandla leZANU-PF njalo ucubungula izombusazwe obexoxa endawonye lesikhulumeli se-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, umnumzana Joshua Mhambi.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi salibonani lonke zihlobo linjani. Thina siyaphila namhla sibona uProfet Magaya ngapha eBotswana ngoba kumnandi over. Ngicela lazise abanye khona ngapho kanye labazali bami koTsukuru. Ngiyabonga, mina ngingusinothisiwe Maphosa. Ngizalwa koTsukuru, okwamanje ngiseBotswana. Siyabonga sinothisiwe.
Olandelayo-ke umlaleli wethu ngukhumbulani Carlos Moyo olobe ekhasini leFacebook esithi salibonani basakazi. Ngicela ngephimbo lakho msakazi ungibingelele laba abalandelayo koHanje, koMeli, koNtamo, koMgobi, koSihwaba, koGrey, koMzila lakokufa. Yiwo umndeni wakoMaphukani lo ohlala koMadabe laseDukwe ePlumtree. Ngithi abaphile abantu bonke. Ngukhumbulani oseJohannesburg.
Ukhulekani Ncube uthi salibonani lonke basakazi, ngithanda ukubingelela umalume uMoyo ngisithi idlala imesi zakho lumezi lami ngiziphethe ezami.
Hayi, siyabonga balaleli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga
lo ntungamelinkomo, libe lobusuku obuhle.